So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngokips Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So it is we who get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale lecabinet apho se afane xathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Coulthard, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of mayor.
Umnumzana David Coulthard lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kwele Melika ngamalucatha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa ulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe umnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa umnumzana July Moyo owayegokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe umnumzana Dungaye Mnangagwa lo mnumzana kuda kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphatha intambo benhlangothi ezijeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is we who get satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed means that I am satisfied. I don't know who's satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe political actors dialogue Pollard.
And through the Pollard platform, we were able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government we were able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform I will continue so that all the I don't know how many political parties contested will come on board.
Abatsha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphathi intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mtswangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe ngumnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinet yakhona fakwe abantu bakomnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana Mnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngani lelifa lakhe elokuthi uzafaka abantu bakhe, fake izihlobo zakhe kube yiyo i-cabinet yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana Mnangagwa kwakhe kazanga nqobe ekhethweni kala mvumo yokuba efake i-cabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msonelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uthi akutsho lutho okwethulwe ngumnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxa bethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lonkosikazi wakhe yena umnangagwa kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni in general but in particular ngeyakhe le muli yakhe akusimangazi kakhulu ngoba even lonkosikazi wakhe umnike idegree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka kucabinet.
Umnumzana kuda kwashe Zulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami bemfisti ngani umongameli uthethe ingxenye ku-CCC wathatha ingxenye ku-ZANU-PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi lowu ngabantu be-ZANU-PF bodwa lapha kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube isakamuzi sasegweru.
Akula nto entsha esingayi-expecta mzana masikhayela indaba zokuaphoyintwa kwama-ministers ezimbabwe ngoba i-trend sihle yasityela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding maybe abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko usekugatsha olubona ngezabo esifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngusikhwica mfundo Amon Murwira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayele ekhabhinethi kungakwenziwa ukhetho abade umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kestri Coventry, unkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleli. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikansili yakwaBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
I, David Coulthard, who say that I will well and truly serve, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor, Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God.
Umnumzana Coulthard ofunyiswe ngumabhalane wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana lobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know of the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Into mele siyilandelele ngeyokuthi sisesikhodleni seposi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandele isikole ukuze singalahleki. Otherwise omzilika sibengavuka emathuneni ethisa kanti kuyini osokwenzakala kuBulawayo. We are very conscious ngendubo zikaBulawayo. uBulawayo uyakhala, uBulawayo uyakubula.
Abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisole lolukhetho.
Xa umeya o-imposiweyo ngangena no yikhosi kuchosi futhi umeya ozakhethwa ngabantu ayikhona ukuthi abantu basuke emashonalini bezositshela ukuthi ufakani ubani basitshela ukuthi kuyafaka ubani umeya ngubani udeputy ngubani iBulawayo isigodlo senkosi lesi umuzi kamzilikazi lo wathiya uthi abathiwe ezigange ezinkulu la mashona bawuvusa.
Ilunga lebandla leZANU-PF uKhansila Nokuthula Sibanda okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. Isikhulumi sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chirodza uthi ukukhethwa kuka mayor kwakuvele kuhleliwe.
Ubana thole umeya ozathi nxa efunga ethi uzathatha indaba yezigilamkhuba athezise laba babeyenza into ezingalunganga phakathi kwekhansili. Hhayi, labo uDavid Cottard uvele kwakhulunywa sewayithiphi ukuthi uzakuba umeya, angibona ukuthi kungathiwa imposition.
Umnumzana Cottard ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Cottard ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta.
Ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liza kuqhubekela phambili likhala ngokhetho olusandokwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kweleZimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqinisekisa emthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lakokuthi akube lokhetho olutsha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komgceki.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni enjeni leZimbabwe ngoba le mthetho yalo ukuze kumele phela kwenza ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwezanup f bathi avele akulonye ukhetho luyakwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu bezanup f asobanikazi beZimbabwe. IZimbabwe ngomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu bezanup f. So kunye abantu bezanup f ngumbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila lapha eZimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe, silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke waphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi kungakhona i-SADC ilayo imvumo yokucebisa iZimbabwe nokuncedisa iZimbabwe lapho iZimbabwe yabe isebunzimeni khona. Lokho kwebengasikokokuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze zathola inkululeko yethu, basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyanise likhulumisane kwaba umgabelo mawuthwangirayo kwaze kwaba le Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusonto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla lezanup f lilokhe liqhokela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla lezanup f kumbe lizakwenzani khulum?
Lokho kwenziwa libandla lezanup f nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda, kodwa iqinise liphelele labo bayakwazi ukuthi iposition ye-SADC ithini. Bayakwazi okwenzakalayo kulokunye okungenzakali phambi kukazulu okwenzakala ngemva kwezivalo ezabe zivaliwe. Kukhulunyisanwa abakhokheli abe-Afrika be-SADC bekhulumisana lo babo mnangako bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba khulumisana lo babo Nelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle inyanga ezilandelayo ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, so ke kodwa ke akusoze kulimazisa abantu kona ukuthi sibona ngazani kulokubanye abasanda kuthunjwa abachaywa benzwa konke lokho ibandla lezantu phephu lingabe lizamani khona.
Hayi desperation nje ukuzama ukwethusela abantu lapha lalaphana lokuzonda uyabona nxa ungakhethwanga uyabuzondile ukuthi khadlaki lana kungikhetho kwenza ujezisa abantu okhethiweyo kajezisa abantu okhethiweyo uyajabula uyabonga abantu asikhabona ukubabonanga ugebonga abantu sibone ethumba abantu echaya abantu ebopha abantu.
Umnumzana Promise Mkhwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafazwa Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge the election anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got legal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice, as it were. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula bantu abachukhethwa lokhutshwa ngayemfanele. Kule ndlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokhu akwenziwa ngamabandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo kabasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhatshi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akula khetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli thina lokho. Silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa nami ngikhetho ukuba lilunga ledala lephalamende. Pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje selidumele edlula.
There's no need for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 ones, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take their oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stopped continuity.
Unumzana Tafazwa Mgwadi ngophethe uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001 okulilanga okwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America. Okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuyenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambaniza kakhulu amazwe ikakhulu ilizwe lelokuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba bahlaselayo babevelela khona yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa nxa ngaphambani siyathatha 20 years kulwiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili lamabili abantu kuyini ngaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamashumi amabili lam kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo esikhulu esenza ukuthi sithinte inhliziyo ye-America ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintathu ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Yikho ke akulula ukuthi kukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa nizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nithilo ngathi kwabathatha sibili nesidumo bengalindele ukuthaywa lokhuyani okwenzakala.
Ngomnyaka ofana lalowo after 22 years, kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo kwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo. Ngoba angithi laba abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathatha iframe China bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu isitezi esikhulu. So kwamangalisa kakhulu, ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni eseDallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane ejeneyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou, inguciki kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo, uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jo uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyelid are turned out or are turned in, when they are turned out,
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compresses with a clean cloth that is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama-warm compresses usebenzisa ilembu elihlanzekileyo kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagogo bangathi iziboniboni ngesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha esithize, kumbe sitshaya ukuthize, kumbe sitshisa ukuthize. So siyakhankasa ukuthi abaqhashi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Unkosikazi Beauty Gigi owebhizimusi le-Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Lathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga
ama glasses or ufaka ama computer screens ukumele ukuthi abangaspoiler amalo kuzena amehlo abo.
Uthe kuqhakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
Ukuthi siyakhuluma ama healthy diet ukuthi abantu bangadla oku ifood enjani ebuyeza ukuthi amehlo angasoyiliki, even the elderly ukuthi ama diet enjani ebancedisa ukuthi ama eyesight abo anga.
Odokotela bathi ukuthuthukiswa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneneni ekuvikeleni kumikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha ke enkundleni yethu yeFacebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, ulakho ukuthi uthande ipheji lethu khona kuthiwa like. Right, sibone ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile ke ukuthi kulokhunta lo tonga laba ke ngabakomnangakho asebengene ucabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty. Isikhona i-dynasty yabomnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa ke kulabo ED abathathu, ED fe bhala njalo utsho njalo. Kuzobuya ke uLucky Indlandla uthi hayi siyabona ke sokungani lokho ke ngokwemoli ukukhethwa kwa-market ministers konke lokho. Kuzobuya lo moyo uzwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani ke ngosobhuku labangani bakhe lemoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhube into zeZimbabwe. Kuzobuya ke uJocelyn Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lakusasa uqhube kusenza njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobo kunzima lokho sikubonayo elizweni leZimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye kuzobuya ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL. Siyawazi ukuthi kutshoni phinde phale lokana ukuthi kwa lokana phela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka zeqethuke. Kuzobuya ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mthola Ncube uyahamba mtakababa sekubisele futhi khona ngapho ke sikufisela inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sebesiloko siqhubeka ama bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni phoki ice cream konke lama chocolate lesifele emlonyeni sasikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba mthuli Ncube singazi ukuthi siyophepha ngapi. Siyawuzwa khonapho. Cynthia Lorraine Mbewe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe isihlobo zabo. Prince Msipa uthi waswelakala umuntu akazi sikhangele ucabinet akula ngitsho next asibone lutho la. Then uzobuya umoyo dinga ulwazi uthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosin Madao la uyakhuluma laphouthi sokwe-family business sokukhanya wazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Uzobuya lo ntombi Ndebele uthi ya uthi ngapha-ke ya kuzima ntombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobo zima kakhulu. Uzobuya Johan Samkiwane naye ukhuluma okufanayo kodwa-ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoye. Qhubeke nje likhuluma i-cabinet lesiyibona entsha nokunye okuthiyeneyo singahlukani izihlobo sike sikhangele khonokho ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedali le-cabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe ikho khonokho ke abantu kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani. Hayi ke isikhathi sesiphelile ngugibs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yini